soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
thina njengebandla le-TCC lapha eMajebeni South silokuthokoza ukuba omunye wethu uchairperson we-Constituency Coordinating Committee ye-Bed Beach East ubaba u-Enid Makeza namhlanje ukhululwe umthethwandaba uthe aphume nge-bail uphiwe i-bail ye 10,000 RTGS ukuba icala lithoniswe ngekhaya ukhangele ukuba abuyele court njalo mhlaka 27 April.
Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Elliot Makeza obotshwe izolo eBicebridge esetheswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini ukhululwe namhla ngemali yesibambiso yebheyi.
Khathesi i-ITF 2022 inani selithethwe i-45,000 square meters, i-405 exhibitors so far sebebhuke indawo kugoqela amanye amazwe angafika kutshumi lanye 11 ozavula umbukiso lo ngokusemthethweni nomongameli weKenya uyabe phelekezelwa umthungameli wakuleli.
Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo ekaMabasa kusukisela mhla ka-26 kusiya mhla ka-13. Ibutho lakweliRussia libikwa liqhubekela phambili libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane leKyiv. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Elliot Makeza obotshwe izolo eBicebridge esetheswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini lapho ikhankasela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhululwe namhla esitokisini ngemali yesibambiso eBayo. Lokhu kuvezwe ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela umnumzana Makeza umnumzana Patrick Dererai kungxoxo le-Studio 7. Uthi umnumzana Makeza uyaliphika icala aletheswayo. Umnumzana Dererai uthi omunye njalo umhlali we-Beitbridge East umnumzana Patton Ruvengera laye obotshwe izolo isetheswa icala lokwephula umthetho wokuvota ngokuthi wanikeza ikheli lendlu angahlali kuyo ukhululwe izolo ngemva kokutholakala kobufakazi bokuthi ngempela engabe ehlala kuleyo ndlu. Uthi amapholisa asadingisisa ukuthi azalugqiba njani lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ngalolu daba.
Msakazi labalaleli be-Studio 7, thina njengebandla le-TCC lapha eMathebeleland South silokuthokoza ukuba omunye wethu uchairperson we-Constituency Coordinating Committee ye-Bed Beach East ubaba u-Enid Makeza namhlanje ukhululwe umthethwandaba uthe aphume nge-bail uphiwe i-bail ye-10,000 RTGS ukuba icala lithoniswe ngekhaya ukhangele ukuba abuyele e-court njalo mhlaka 27 April. Kuvele nje kuyinhlekisa khona okobe kuvele kwenzakile ukuba umuntu abotshele icala livele lingekho, kodwa sivele selikujayele khona kweZimbabwe ukuba hhayi abantu babotshwa bebotshela amacala avele eze. Isisusa esikhona njengoba sonke sisazi yikuba iZANU PF ilokuzonda kakhulu ngokunqoba kwenziwe ngubaba ukhansela uMorgan Ncuba inqoba iZANU PF eBeitbridge. So inhliziyo zabo zibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo, kodwa hhayi thina sithi simalaye ubaba uMabeza lo baba omunye obebotshiwe ubaba uRuvengere laye ukhululwe ngemvana kokuba uMorgan Ncube umnikazi wendlu lapha ubaba uRuvengere behlala khona ebhaliswe i-affidavit efakaza ngeqiniso hayi lo muntu uhlala isikhathi eside ehlala endlini yami ngesikhathi eregister ukuvota ubehlala endlini yami. So hayi sikujabulela ukuthi amakhomrades lawo mabili namhlanje azalala lezimuli zawo emakhaya awo.
Imphathise ngani umnumzana Makeza njalo kusizile yini kukanti omunye umhlali
weBeitbridge khona ngapho umnumzana Ruvengera lilunga lenu yini njalo laye limphathisile?
Kunjalo msakazi, Yonumzana Mabeza, lonumzana Luvengera, sibaphathise kakhulu njengebandla, TCC. Okuqala sibaphathise ngokuba sime labo, esingathi solidarity. Ngoba ngesikhathi sobunzima kuqakathekile ukuba uthole umuntu ongumngane, umuntu oyicomrade ozakuthi mawuthalaza umbone yimi esecengi kwakho. Umnumzana Mabeza, siphangisa fonela amaloya, amalawyers for human rights ukuba abuye amphathise kundaba yakhe leyo. Lanxa sebese court bebekhona amanye amalunga e-TCC khona lapha eBedbridge ade bemila la umnumzana Mabeza betshengisa isolidarity ukuba sisonke sindawonye ebunzimeni lobo ophakathi kwabo. Laye uphume indoda ejabulayo enanzelela ukuba hayi abafowethu amacomrade ami ami lami lanxa ngisebunzimeni obungaka. Ukugcizelela umbuzo wakho ukuba umnumzana Ruvengera ulilunga lephathi yethu yini? Ye, ulilunga lephathi. Yikho lo comrade ukhansela uMorgan Ncuba emelaye ifakaza emfakazeli ukuba hayi umuntu lo bengivele ngihlala la elilunga lephathi njalo engumuntu engathi yi-tenant mbeliloja elisendlini yalo. So hayi amacomrade lawo mabili akhanye ethokoza kakhulu ukuba i-TCC lapha eMadebeni South imi labo esikhathini sobunzima obungaka. Okunye ngigcizelele umsakazi, unumzana Elethu Mabeza uthe ephuma esitokisini esephume lekhoti sesimbuza ukuba ubephatheke njani esizandleni zamapholisa. Hayi, uthe ukuthi agcone amapholisa lapho ungadingi ukuthi awagcone khona. Akuvumi, wakhuluma iqiniso wathi ubephethwe kuhle kakhulu isikhathi semapholiseni. Amapholisa abekhuluma isana laye emtshengisi amzwela.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South esixoxelayo ecingweni esefilabhosi. Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18 bazavunyelwa ukungena kulo mbukiso. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umbukiso walonyaka weZimbabwe International Trade Fair ubiwa uzaqala mhlaka 26 uze uyephetha mhlaka 30 Mabasa. Ngomnyaka ophelileyo umbukiso lo wenziwe ngenyanga kaMpandula ngenxa yokubhaha kwe-COVID-19. Ngomnyaka ka-2020 kawuzange vele uqhutshwe ngoba kusesatshwa ukumemethekisa igcikwane leli. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlanganiso yakhe ilungiselela ukuyabukisa ngoba imigoqo yokwehlisa i-COVID-19 siyekethisiwe.
Ithethi yalonyaka ifike ngethuba elihle ekutheni imigoqo ekade ibekiwe kulwisana lomkhuhlane we-COVID siyehlisiwe eminye yangkhona, okutshengisela ukuthi abantu bazenze bahambe bayebona amathuba amabhizinisi labo. Lathi njengenhlanganiso sikhuluma nje kunje, siyaqoqa abantu abanempahla ezithize abazenzayo ize ukuthi bayebukisa bengamaqembu ethu. Nakanele ukuthi bazavusa ama-20 emsebenzi ukuthi imisebenzi yabo yezandla ibonakale njalo bathengele impahla zabo.
Unkosikazi Angela Mlalazi, usomabhizimusi wakoBulawayo, uncoma indikimba yombukiso walonyaka esithi ikhuthaza indlela ezintsha zokuqhuba ibhizimusi.
Nxa singakhangela ifemu yalonyaka ethi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Chain for Economic Development, iyasikhuthaza ukuba sibe le micabango lendlela ezintsha zokuba siqhube ibhizimusi. Ngoba nxa singakhangela selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 besingenzi kuhle kwezamabhizimusi, okugcina futhi uhlasele lo mnotho welizwe lethu lakweleZimbabwe. Umkhuhlane lo we-COVID-19 ubuye lamanye amathuba futhi amatsha okumele siwananzelele.
Umnumzana Nick Ndebele, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe International Trade Fair, ZITF, uchasisa indikimba yombukiso walonyaka.
Kuye sithi thina sibuthanisa abantu osomabhizimusi bakuleli kunye labangaphandle kwelizwe, sinakane ukuthi kambi ikusasa limi njani ngenxa ye impact ye COVID-19. Uhulumeni wakuleli ukhuthaza kakhulu ukuthi nxa ngabe bekusenza into ezinenka zenziwe kuleli lakithi, kodwa ke sinanzelela futhi ukuthi singeza ke saphila sisodwa. Ikuzamela sixhumane lama value chains or ingoqo zomnotho eza kwamanye amazwe. So ngathi injongo yalonyaka eyombukiso we-ZITF.
Uqhubekela phambili umnumzana Ndebele echasisa inani labo somabhizimusi asebebhalise ukubukisa lonyaka.
Kathesi ZITF 2022 inani selithethwe i-45,000 square meters, i-405 exhibitors so far sebebhukhe indawo, kugoqela amanye amazwe angafika kutshumi lanye 11. Ozavula umbukiso lo ngokusemthethweni ngumongameli weKenya uyabephelezelwa ngumthungameli wakuleli. Lo nyaka njalo uzulu nje goqela abantwana abale less than 18 years bazavunyelwa ukungena.
Inhlanganiso eqoqa iZimbabwe International Trade Fair isikhuthaze labo ababukisayo impahla lonyaka ukuba babone ukuthi lapho usuqhutshwa babe ngasebehlabe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kuthi labo abangahlatshwanga kuzamele babuye lesithupha esitshengisa ukuba bahloliwe njalo batholakala bengela COVID-19. Uzulu nje ozabe ezovakatsha kumele abe ehlabile laye ijekiseni, egqoke ama-mask, egeza izandla njalo kanye lokungasondelelani duze laduze i-social distancing. AbezeTITF bathi njalo bazasebenza ndawonye labogatsha lwezempilakahle kanye labekhansile yakoBulawayo ekwehliseni ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi kuqhutshwa umbukiso walonyaka. Umbukiso walonyaka ovulwa okusemthethweni ngumongameli Uhuru Kenyatta wawele Kenya uhamba ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Chain for Economic Development. Nimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibutho lakwele Russia libikwa liqhubekela phambili libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane le-Kiev. Ubike izolo ukuba uzasusa ibutho lakhe duzane ledolobho leli. Abenhlanganiso yezindaba ye-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden weMelika, inhloko kahulumende weBritane umnumzana Boris Johnson labanye bathi ele-Russia kalithenjwa, ngakho bazabona ngokuza kwenziwa. Umongameli Putin athi ukukholelwa ukuba ngempela usesusa ibutho lakhe duzane leKyiv. Ibutho lakwele Russia kwamanje libhomba ngama-missiles eKyiv, Chernihiv, Mariupol lamanye amadolobho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba sokulabantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe ngenxa yempile. Ukusenjalo ele-Russia lithi alikavumelani lele-Ukraine kulandela imihlangano embala esiqhutshiwe yokuzama ukukhumisana umlotha wele-Turkey. Ele-Ukraine libikwa selikubeke sobala ukuthi kalifuni ukuba yingxenye ye-NATO. Umongameli Putin uhlasele ilizwe leli esithi lifuna ukungena kumanyano lo olisana lelizwe lakhe. Ukuhlaziya kwenzakala kwele-Ukraine, uGizdube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube wakwinhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Kuyadanisa ukuthi iRussia ngemva kokuthi ikhulume ngokuthi isihlehlela emuva kodwa iphinde futhi ibasele impi enkulu. Impi ebaswayo ubukhulu bayo ayihambisani lalokhu iRussia ebekukhulumile, ngoba bese silethemba ukuthi hayi njengoba lokukhulumisana bengathi bayakhulumisana kuchuthi kuyinto ezanceda. Kodwa ke nxa sikhangela kukhanya ngathi iRussia kumbe ifuna ukuthi kuthi kukhulunywa ukuze labana babe sebe weak ngabona bengasela amandla ngesikhathi kukhulunywa ibe yona sokukunengi ekuthethe ukuze enkulumeni zakhona ibe lokugabhela iUkraine. Kuyadanisa ke lokhu kubona into efana lale, ngoba nxa usithi komunye asikhumisane umlotha. Kuyabe kumele kube ikhono ukukhumisana umlotha. Kungabi ukuthi uthi kasikhumisane umlotha wena ufuna ukuthi umjume omunye.
Yes, siyakwazi ncuba ukuthi inkulumo lezi iziqhubekela phambili kwele Turkey khona ngale. Kuthi la Russia phela lihlasela ngamandla. Siyabona eKyiv khona ngale lokho liphosela amabhomba, ama missile lezinto ezinjalo. Soke kukhona ukunxasa ukugangela sibili. Ubona ngazani kuyaphetha ngani bantu
ukudiliza lokhani okwenziwayo ukuthi ukuthi sokulemali ezine ngokuzamela ziyengena khona phana kuthiwa zenza i-development ebezinganceda kokunye kumbe zincede lamazwe lamanye asathuthukayo anjengalawo e-Sub-Saharan Africa. So ke kuyinto emangalisayo ehlasimulisa umzimba embi ukuthi khona iRussia yenze lokhu ekwenzayo e-Ukraine. Njengoba sike sacho nje legula kusikhathi esidlule ukuthi vele kuzaphetha ngokuthi kukhulunyiswane. Manje ukuthi kwenzelwani lokho okwenzakalayo asazi. Njalo ke kubuhlungu ukuthi abantu ababulawa imphefumulo yabo sozibuye. Okunye kudilikileyo bazakwakha imiduli kuyepha.
Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube wokunhlanganiswa e-Freedom Alliance obexoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Malaysia ubikwa eseqinisa imizamo yakhe yokwalisa ukuthengwa nokuthengiswa kwegwayi lakho konke okulungiswa ligwayi elizweni, ikakhulu kulabo abazelwe ngemva komnyaka ka-2005. Lokhu kutsho ukubana abasakhulayo abasoze bavunyelwa empilweni yabo ukuthenga ama-cigarettes, ama-cigars loba ama-vepa kwele Malaysia. Kodwa lokhu sokudale ingxoxompiswano elizweni lonke elilabaningi ababhemayo, ikakhulu abesilisa abangaba isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini 40%. Idolobho leBongla elingenyakatho kweleBangladesh selingenye yendawo esezithuthela abantu abaningi balelo lizwe ababalekela ihlupho ezidalwa yikonakala komkhathi lapho kade behlala khona ngoba selifumile amacebo okuzivikela engozini ezinjengokukhukhulwa ngamanzi nokunye. Kwele Bangladesh kubikwa kulabantu abayizigidi ezifika ama-20, 19 million abakhangelelwe ukuthuthela endaweni ezingelangozi edalwa yikuguquka komkhathi lapho kufika umnyaka ka-2050, kutsho abaphathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko abe-World Bank. Abazinikele ukusebenza kungelambadalo amavolontiya bakwele Madagascar edolobheni eFox Cape babikwa sebenelise ukwakha umdulu wokuzivikela kutshebetshebe eliphephulwa ngumoya ama-St John's ukuthi lingabi yingozi emzini yabo, amasimu kanye lamathuna abo. Abantu laba sebehlanyela izihlahla eziludwendwe kuyinhloso yokubiya uvunda ichibe-chibe leli ukuthi lingaphephulelwa emizini yabo okungadala ingozi.
Impi yele-Ukraine iveza ukuba ileZimbabwe alilazo indlela zokunakekela isizalwane zalo ezikwamanye amazwe. Ngesikhathi amazwe ethumela indizamtshina ukuthi zihlenga izizalwane ebeziphakathi kodubo lokuqhamuka kwempi eleZimbabwe belikhona lisadingisisa ukuthi izizalwane zalo vele zingaki ezikwele-Ukraine. Lambe lingabe lithole isifundo bani eleZimbabwe kumpi yele-Ukraine ekunakeleleni kwalo izizalwane ezikwamanye amazwe? Uhlandla lethu lapho esixoxa ngokwenzakala kwamanye amazwe ezediaspora, uChris Gande weStudio 7 axoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leni umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arieta ngokuthi bona balobungane le-Ukraine kumbe balobungane le-Russia. Siyabona abakuNATO lamanye amazwe a-democratic ayasola lento yenzwe iRussia. Then usokhangela amazantsi abo Zimbabwe, South Africa, lamaye amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union ngawo iRussia kabananzelela ukuthi iUkraine la yayiphathe of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe njengaeZimbabwe lamanye amazwe ahamba kuma-liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa usuke kungathiwa uyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo. Bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathi umuntu ozela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impileyi isupportwa kumbe abantu basupport iRussia and Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngithoma abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane obabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphela ama-countries ze-NATO bona hhayi babusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhangela i-European Union, i-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenza i-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ase-Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa ele Zimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbona ngani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student ase-Ukraine ahamba ewodwa ngabakho ku-government program. Ngakho kasiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithetha sibona impi seqalile kube lokuthula vele akuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa. Njalo sibone lama-private organization, even i-opposition, i-CCC, I think i-Diaspora Network yase-Europe sibabone bezama ukuya eboda besiya yamukela abantu abavela eZimbabwe eboda ye-Poland ne-Ukraine. Kodwa yona i-government yeZimbabwe siphunguza amahungahunga ukuthi i-embassy ese-Berlin e-Germany ithe i-reserve ama-hotel rooms. Kodwa hhayi ngombono wami mbonani i-government ethi yehlulekile kakhulu. Kwakumele ilungisele njalo itshele ama-students ahead of time ukuthi hhayi nge-information esilayo sibona ngani impiza bakhona phumanini kusasele sikhathi.
Lowo umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Umphathintambo obona ngezokungena lokuhlala kwele Botswana uthi bangemuva kuhlelo labo lokuhluza izicelo zabokuza okugoqela iningi elidabuka eZimbabwe abafuna ukuthola amaphepha awe-citizenship. Abanye abeZimbabwe bafuna ukufulathela ilizwe labo ngenxa yokungahlaliseki kwezomnotho kanye lakwezombusazwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMqondisi Dube usithulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ugatsha olubona ngezokungena lenhlalo yabantu kwele Botswana olwe-immigration luthi luhlangana lembambeko ezithile yikho lunyenelisi ukuthi luhluze isicelo zokubakuza ngesikhathi esifaneleyo. Unkosikazi Anna Mukhethi, umphathintambo lolu gatsha, uthi kulabo bukuza abaphose bafike inkulungwane eyodwa kulamakhulu ayisithupha beZimbabwe kuthi elinye inani eliphezulu ngele-India kanye le-South Africa.
Mr. Speaker, I am aware that some people have been waiting for their citizenship Yazi ukuthi kulabantu abaningi asebelinde okweminyaka ukuthi kukhangeliswe izicelo zabo zokuthi babe ngabe butswana. Ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi siyehluleka ukugcwalisa izithembiso zethu zokunceda abantu ngokuphangisa.
Abanye abeZimbabwe bafuna ukuthola amaphepha kwele Botswana ngabashade izalwane zeBotswana, kukanti abanye bavule amabhizimusi, abanye njalo ngasebahlala iminyaka edlula ethumi kwele Botswana basekubavumela ukuthi bafake isicelo sokuthi bathole amaphepha okuba ngabeBotswana i-citizenship. Umnumzana Sifas Chuma oweZimbabwe sele iminyaka eminingi ehlala eBotswana uthi kumele eleBotswana licace ngemithetho ye-citizenship.
Ya indaba yabo citizenship lay siyathaba nxa kuyukuthi sebekhuluma ngayo eParliament ngoba iyenza impilo zethu zibe nzima kakhulu. Uyasebenza iminyaka emihlanu apply bangayivumi kumbe elithumi chumi nanhlanu ukuthi kahle kahle sibili ukuze uyithole i-permanent residence or i-citizenship. Akucaci kuhle ukuthi kwenzakalani.
Uthi ngitsho abakubhizimusi basithola bebhekane lokufanayo bengazi ukuthi kusasa yabo ime kanjani.
Ungazi uyenze imali kumbe i-business ihamba kuhle kodwa ukuthi imali yakhona uyifake ku-business uyikhulise uyabunga la maqiniso ngoba ucabanga ukuthi ngayikhulisa kusasa bangixotshe ngizakuthi. So kuhle nxa kuyukuthi indaba abayikhulumayo but ebesikufisa ukubana ikhulunywe lathi thina abantu bokuza bathi engage kwenzela ukuthi lathi silethe imbono yethu bayizwisise ukuthi kuyini esikubonayo njalo singa okungasiphathi kahle.
Iningi eselifisa ukuhlala kwele Botswana lifuqwa isimo somnotho kanye sombusazwe esingaguquki kangaka kweZimbabwe kukanti kwele Botswana kusesengane noma. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi udubo ekhaya yilo oluxotsha abantu.
Yabo udubo lolu esibhekane nalo ekhaya lolu ilo soxotsha abantu liyabaxotsha abantu besemazweni ayehlukeneyo abanye sikhonapha kwakule Botswana lapha size sizama ukuthi sibe ngabahlali bakhonapha ama-citizen sesidinga nala maphepha kule zinto eziningi ezifunakalayo kungayisidubo lwasekhaya lokhu ngawuthiwa azibhekane asikudingi kodwa uhlupho esibhekane lalo ekhaya khonapha into yonke ifuna imali. Awuhlaleki ekhaya, umbuzo awusiphathi kahle, njalo asijabulanga.
Ugatsha olubamba isicelo zokuthi abantu bathole amaphepha kwele Botswana luthi ukuhluza kwesicelo lezi kanye lokunikeza abantu impendulo akumelanga kudlule umnyaka lenxenye i-18 months. Njalo umkhethi uthi abeZimbabwe bathatha ilanga elilodwa ukuphathiswa ukuthi balahle ukuba izalwane zakulelo lizwe i-renunciation uma bephumelele kwizicelo zokuguqula ukuba isizalwane seZimbabwe kumbe i-citizenship yasekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Sakuqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Elliot Mabeza obotshwe izolo eBeitbridge East, esethuswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini, ukhululwe namhla ngemali yesibambiso yebail. Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walo nyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Ibutho lakwele-Russia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine, lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane le-Kyiv. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-fast 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.